Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesithathu mhlazi ku 13 Mpandula 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abangaqobanga ukukhetho ngoba esedlulise inani elivunyelwa ngumthetho.
Kuba akulabanye abavele bazondile abantu nje basebathi kubhongo kokuvele kumele angakwenzakali. Kulalaba abathi mhlawumbe kulesizathu phems umuntu lo usebenza ngenye indlela yokuthi uyakwazi ukuthi umuntu wesingamfaka la uzayenza isibanga.
Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi ekhansili.
Liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kuleyo committee bona bevote okwedlula amanye ama-provinces bevotela i-opposition.
Umeli weSunningdale edale lePhalamende njalo elilunga le-CCC unkosazana Maureen Kademaunga ukhangelelwe ukumiswa enkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababotshwe labo izolo besetheswa icala lokuzama ukubulala.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election. Kanti bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade ebakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho ngoba esedlulise inani elivunyelwa ngumthetho ukuthi akhethe abanganqobanga kukhetho ukuba ngabaphathi ntambo. Unkosikazi Nokuthula Matsikenyere obekhethwe ukuba ngumphathi ntambo wesigaba seManicaland usesusiwe esikhundleni lesi njalo kulembiko ethi umnumzana John Baradza obekhethwe ukuba ngumsekeli kamphathi ntambo wozokwethekelelwa kwelizwe laye ubikwa elakho ukususwa esikhundleni. Umongameli uvunyelwa ngumthetho ukukhetha abaphathi ntambo abangangenanga kukhetho abayisikhombisa kodwa yena ubekhethe abayisitshiyagalolunye 9. Umnangagwa wake wenza isifanayo ngomnyaka ka-2018 ekhetha abaningi kulalokhu okuvunyelwa ngumthetho. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu.
Ngulesiyazwe omthule Ncube labo Monica labo Chris Mthangwa labanye abaningi omombeshora kodwa abasha engimaziyo ngulo ntombazana okuthiwa ngutate Namavetera owaye edlali indaba zedrama. Abantu abakamnakagwa kuyisimanga kodwa ke kufuze ukuthi sicabangisise lakho ukuthi kuvele kuhlele kuhlupha emisebenzini even uma kuthe kwabuya isihlobo sikamaneja abaningi kuyabethusa ngaphambi kufakwa nje kungazange kuhanjwe ihambo ezithize ukuze kubonakale ukuthi empeleni lowo muntu nguye okumele uthole lowo msebenzi. Kukhona okuthiwa ma kusenziwa ama-interviews ukuthiwe lo yazi lo oza interviewa kumele azikhuphe kumsebenzi wokuinterview okuthiwa ngesilungu they recuse themselves and kusemthethweni khona ukuthi umuntu ayenze njani. But then ama-appointments ayenziwa umkhokheli kahulumende okuthi uzirecusa njani lo muntu omfakileyo engumntwana wakho ligazi lakho uzaripota kuwe uyabebika kuwe ekusebenzeni kwakhe ukhothama kuwe kuyaletha uthandabuzo ukuthi into yonke izayenziwa ngendlela umntwana lo akhona ukuthi akuphikise kwezinye izikhathi ma uthe wenza amaphutha. So singakwenza ukuthi sibheke sibone ukuthi kumbe sizwe yena umkhokheli kahulumende omnakagwa achaze ukuthi kanti kuyini impela okukhulu okwenziwa ngabantu abakhe okwenziwe wabenza baba ngabasekeli bakabaministers.
akula abanye abavele bazontile abantu nje bahle bathi kuwrong kuvele ngela kwenza kale kulala abathi mhlambe ulesizathu iphepha umuntu lo usebenza ngendlela ukuthi uyakwazi ukuthi umuntu lo singamfaka la uzenza isibanga
bekufanele ukuthi umongameli Mnangagwa enzeni obekungaqinisa icabinet leyi ukumbe kubangele ukuthi kube lenhlelo ezimqoka ezingathuthukisa ilizwe
abanengi kuleli thuba esesikulo kuleli banga esikulo njengabantu bezimpapa abaphelele abadingwakha ilizwe bakhangela ukuthi aqale ukumanyanisa abantu ukuthiwa ngesilungu yiunity kulokhu kuyiparty ZANU-PF loyalists abalalela umthetho weZANU-PF ngimzwile nje ekhuluma kwenye indawo esithi yena abakobulawayo abangavotelanga iZANU abasozi bebalahle ngithemba ukuthi uqinisile uMs Jojana kulahlwe lokho okwenzwa kuseyo 1980 ukuthi badividwa ngokuthi wena uvela ngaphi ukhuluma ihlobo bani kwadividwa ngokuthi wena ukuyiphi iparty usupporta bani bekudingakala ukuthi for example adinga abantu ababili abathathu abangavumelani layo kubhaka even abakwe-CCC obithi labo Westman Ncube abanika amanye ama-appointments abese bakhokhela njengenkokhela khonokho mhlawumbe bekungayenza abantu baqandi umuntu lo esefuna ukuthi kumanyane bese bekhohlwa ngokube lokhu bemphilisa bedinga ukuba i-opposition uyakhumula lesa isikhathi umuyi uRobert Mugabe eqala mpela ukuveza ukuthi akasagijimisi ukuthembeka kuphela kuthiwa i-loyalty usegijimisa mpela ukulungisa ilizwe ngabantu laba kuthiwa ngama-technocrats ngesikhathi kungeniswa uNkosana Moyo uJonathan Moyo omade abe-agriculture bangena kodwa-ke ekamnumzana uMnangagwa angiyiboni i-agenda yayo ngaphandle kokubambisisa i-power mfimfimfim
Alo-ke ngumnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela yokukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi ekhansili okwenziwe ngolwesibili. Enye inkokheli yaleli bandla isiphumele egcekeni isola umkhokheli webandla umnumzana Nelson Chamisa bemethesa icala lokuba nguntando kayiphikiswa. Sixoxe lesiphathamandla saleli bandla umnumzana Sengezo Chabangu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Kuyabuya abafana abavele eHarare bafike babiza ama-councillors babatshela ukuthi i-directive ye-party yikuthi umeya kumele kube ngubani, u-councillor kumele kube ngubani. Babe ngekho ayisibo njalo abavotela ama-councillors lawa koBulawayo. Abantu laba abavotelwe koBulawayo bekumele baphiwe ilungelo lokuthi bazikhethele umeya wabo, lo deputy mayor wabo, kungela kuxokozela, kungela kwethusela. Khonxa thina at this stage sesizathathwa la imbobho sithwale inhlamvu sethusele ama councillors okumele asebenzele uBulawayo kuthi ukuthi wonke ama decisions asezaqunywa eHarare abe sebebuya lapha sesibisebezotshelwa kuphela ukuthi iHarare ithe kumele lenze lokho into ebuhlungu kakhulu ebantwini besindebeleni ebantwini bakoBulawayo besingakhangelanga ukuthi into enje ingenzakala sivela kuma elections so yikho sifuna ukuthi inhlanganiso le ibe lama structures ibe le constitution ibe le leadership ukunqabela zonezi izinto esezisenzakala ngoba kwenzakala ngoba zisemahlangeni umuntu decide ukuthi lamhlanje kumele ngenze lokho uyakwenza ngani ngoba akulanto embambayo emnqabelayo ukuthi angaze akwenza. We need to go back to basics, sihambe ku Congress siyekhetha leadership, sihambe ku Congress siyekhalfaka i constitution, sihambe ku Congress siye keketa ama provinces ulokhu akuvunyelwa lokhu kulihlazo lokhu kunika ubulawayo izinga elingaphansi kakhulu
sizwa kuthiwa njalo lendlela ukukhethwe ngayo abagcina isihlalo bama committee council layo ihambe ngendlela ayifanayo njalo abantu amanye ama councillors bazondile ngakhona kungasela ukuthi liqiniso yini
indlela okukhethwe ngayo umeya lo deputy wakhe indlela okukhethwe ngayo ama committees abantu bahlale ngaphansi kwesihlahla ba decidela uzulu kamthwakazi ukuthi kumele kube ngubani u councillor o chair i committee le kumele kube ngubani u councillor oza chair i committee leyana lokhu kusibisela emuva Chris Gande besingakukhangelelanga ukuthi kwenzakale ukuthi abantu bakobulawayo ngendlela abavote ngayo siye babonga ngakho khonoko ukuthi liyabakhethela abantu ekumele bababuse liyabakhethela abantu ukuthi kumele kube ngubani ongena kule committee bona bevote okwedlula amanye ama provinces bevotela iopposition besithi izano kabayifuni and this is how we thank them this is how isibongo separate sibonga abantu bakobulawayo ukuthi we will impose ama chairpersons ama committees we will impose umeya lo deputy mayor wakobulawayo bona bevotile besithi izano kabayifuni
lo ke ngumnumzana sengezochabango isiphathamandla sebandla lesicc kodwa enye inkokheli iyalandula amazwi kaChabango isithi uhlelo lokukhetha umeya la lomsekeli wakhe lama committee lohamba kuhle Ummeli weSunningdale edale lePhalamende njalo elilunga leCCC uNkosazana Maureen Kademaunga ukhangelelwe kumiswa enkantolo lamuhla labanye bakhe ababili ababotshwe izolo besetheswa icala lokuzama ukubulala. Amapholisa athi uKademaunga loCounselor kaWard 10 eHarare uClyde Mashojera kanye loDawudi Jezubu badala lelicala ngelanga lokhetho. Baphinda badiliza impahla yomnikazi okungelinye njalo icala abaletheswayo. Ukubotshwa kwabathathu laba kuza ngesikhathi amapholisa edinga njalo isikhulumeli seCCC umnumzana Promise Mkhwananzi esithi ulamacala awadala ngomnyaka ka-2019 alokhe emelele. Ilunga leCCC umnumzana Job Sikhala laye wabotshwa nyakenye esalilunga ledale lePhalamende esetheswa icala lokutshotshozela udlakela njalo sokwedlule umnyaka elokhu evalelwe encitshwa ithuba lokuhlawula ibail. Untungamile inkomo Studio 7 uqoqe lelunga leCCC umnumzana Tim Moringai osole kakhulu ukubotshwa kukaMadebunga labanye bakhe.
Lokhe befuna ukuyethusela abantu after the election. Gandi bona bathi banqoba ukukhankaseni sebebophela nabantu thina siyabe siloke sikhangile sibona ukuthi iSadiki anti izafaka ireport sabona befaka umnomzana Job Sikhala etilongweni laye la isele close to over a year okwakathesi engelacala so hayi into eqhakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe bonke sibambane sikhiphe leyo government engathiwa ihlukuluza abantu every day hayi abadala bathi indwangu la izakhutha ugatsha so maneni sibone ukuthi kuyahamba njani amacala lawa abaphonga ubuya lawo every day besithi i-opposition hiyo yenza izinto ezinje sesibona lathi uthi akuseyikho nganithiwa sokulezinto ezifuna ukwenzakala eZimbabwe in making that country a personal fiefdom yabanye
isadaki libona ilinceda ngani kahle kahle ngoba nanku phela abanye abakhokheli bayo abafana labo Ramaphosa sebamenzela amhlophe umnangagwa bathi wanqoba kukhetho
into eyenzakalayo nge-SADC protocols siyakwazi ukuthi lathi it's a process sakubona kwenzakala ngo-2008 laphana ubaba uMokenchangra azanqobe umgabe ukuthi kwaba le ngathiwa inkulumo zokubona ukuthi kuhamba njani sezwa umongameli we-South Africa Ramaphosa ekhuluma esithi laphana wabuye wazomu congratulate but wayephonga uyo uzobona ngoba yena waye sithi he cannot take the stance ukuthi ansoze ngibuye ngoba then there will be no dialogue so makufuna kube le dialogue kumele abantu bebone ukuthi uhamba njani ukuthi isadike sasinceda ngani they have protocols in place that go towards resolving ama situations ahluphayo singabona ukuthi iZambia iMozambique iTanzania lamanye amazwe eAfrica laphana sikulwiwa impi yenkululeko in the 1970s or liberation struggle ubaba unkomo enguye owezaphu lobaba uchitepo lomgabe later abezano lelonda baningi sithole kwakuncedisana ngama countries wona lo so bangathwa ngamakhelwane ukuthi makule umsindo bayabuya labo bathi hayi ekhulumelana nini sibona ukuthi kuhamba njani lingachayani so yinto esiyithembileyo nale ngoba siyakwazi ukuthi abantu kaThesi akulamsebenzi akulamagetsi akula into ehambayo ekhaya akulamali there's nothing that is moving and ukuqelibezela okwenza izano election has made it worse because we are seeing the fruits of it kaThesi sesibona uMnangagwa appointing his sons his wife and everybody that's related to him in a powerful government like Zimbabwe which is a democracy.
Hello ke ngumnumzana Tim Muringai isiphathamandla sebandla lesi-CCC ngapha kwele Melika. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi akusilo qiniso okukhulunywe ngusomabhizimusi ocubungula izombusazwe umnumzana Ibo Mandaza ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa wake wafuna ukudlulisela phambili ukhetho wasethumela iqula kumkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa ukuthi kubunjwe uhulumende womanyano. Iphephandaba le-News Day lilodaba lokuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ziqoqa ukutshengisela emngceleni we-Bait Bridge ngolwesihlanu zisola impumela yokhetho olwenziwe ngenyanga edluleyo. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7 ngilele u Studio 7 ngilele abasakazi kunye nabalaleli le ngithi mina sizange ngawasho laphana nje ngogawule ngogawule namhlanje nje siyakubona na ukuthi uMnangagwa nje usebenzela sakhe isikhwama nabakho abantwana usebenzela sakhe isiphala nabakho abantwana hayi izizalwane zeZimbabwe ngoba ugawule kavula amehlo akubone nje njengamanje ngabe lokho esichumayeza ngento esegcekeni sizibona nje ukuthi hayi nje kube ngani siziphofu kanti hayi siyakubona ke thina ukuthi hayi ngokwezanu p f nje ngokwezanu p f ohlala kwezanu p f kungumnangagwa nabantu abakhe nomdeni wakhe ngiyabonga
umqum kwathi hlelele hayi zimbi indaba madoda zimbi indaba madoda kwelikamthaniya zimbi manje ndiyakhangela ngithola ukuthi hayi ilizwe selitshintshile ilizwe litshintsha kanjani nanti ilizwe selizabizwa kuthiwa yini ilizwe selizabizwa ngegama lomuntu uRhodes wathi efika wathola ilizwe lilizwe liZimbabwe wathatha yena ngokuhlakanipha watshintsha ilizwe laba iRhodesia. Now ngundoda lo okuthi angumnengwakwa umnengwakwa layo seqalise enye into kanti ma uzathatha umntana wakho ole 1 month kumbe ole 1 month eqedile isikolo umenze iminister of tourism kuthi omunye ebe kuminister of finance kanti imali sisiya ngaphi iya ebantwini kumbe iya emzini womuntu then unazingeni laba abantu bakuwe oyenza konke lokho ngingazi kodwa umuntu ngani ngambona ngani uyaphumelela ulokuzena uGeorge Bush ngoba kwaba lo George Bush Jr. laye waba ngupresident kodwa hayi bona baba ikwenza ngesilungu kwabangconywana manje okwethu kwabantu abamnyama laphi lizwe liyaphambaniseka la hayi ngoba lapha sokusebenzela esikhwameni somuntu now awuboni kade omfake kufinance omfanele kutourism konke lapha yonke i-economy isifanele igwengumele ngaphi komnangakwa asazi ukuthi lo baba lo lama-advisors akanala tshekileyo angazi ukuthi bama-advisor kanjani akabona ukuthi bamfaka eweni ngoba phela lapha izinto zonke seziyangena nga esikhwameni sakomnangagwa thank you bye bye siyabonga
salubonani salubonani kustudio 7 ngiyajabula li-audio ma engafundwa siyezwa abantu bayakhala ekakhulu ngamabhuku esikolo la imbadalo zesikolo and kubuhlungu kakhulu phezu kwalokhu sithi siyananzelela sithole ukuthi iZANU PF yarobha yangena ukurika size sithi ube kwangena i-CCC kwakungcono ngoba izithembiso zayo zazisithi abantwana bayafunda mahara ezibhedlela kuyangenwa mahara manje iZANU PF bathule kuphela bafakana nabantu ababo sazi ukuthi kuyotshintsha kutheni laphana singakhala kakhulu besinye isikhathi siyazihlukumeza asikhulekele mthi ube kuyabangena abe-AU bancedise abantu beZimbabwe ngoba kuyahluphekwa laphana kakhulu
siyabingelela Studio 7 siyabonga mina ngombono omncane nje ngibona kungase inkinga ukuthi umeya osefakiwe ukuthi ngubani into eqakathekile ukuthi ngabe babone ukuthi balwisana lokuthi i-government yeZANU ingafaki makhala lapho kwaBulawayo i-council ikwazi ukuzilungisela indawo yabo isebenzisana nomeya wabo kungangeni i-government izofaka abantu beZANU ngenkani kwaBulawayo bekwazi ukuthi abantu bakuBulawayo bafuna into beZANU abababavotelanga futhi so abantu bakuBulawayo bafunda ukuthi babambisane bekhuluma into eyodwa ukuthi kuphethe bani akuqakathekanga into eqakathekile bekuthuthukise uBulawayo kulungiswa imigwaqo kulungiswa i-health sector yonke kulungiswa amanzi khona okukhona esinakho uBulawayo sikubambe kuqine singavumeli abantu beZANU bezovoxa kuBulawayo kuphela so umeya okhona uqondile abantu bungabazami ukumvotela bemnika amandla bemsekele kuphela siyabona
Studio 7 Studio 7 abo njani nabalaleli bonke kuzo zonke izindawo ngabasakazi nje kuzo zonke ngeke liqede ukuliqamba amabizo silokho sisizwa njalo ngaba ama minister IEEE aloke botshwa believe gawule ke believe gawule mayekhuluma vele ukuthi alibathi angingakhithiza inyonga ebomvu ngendlela oyikhulumela khona le iqembu lake leZANU hayi mina ngathi ugawule kanjani angazi kumbeni bayikhona into abayesabayo okuthi nje bangakhuluma iqiniso funa bebhe nabazo kodwa basebejikela umbuso hayi angazi gawule shemo ke lezinuka amakhapha amakhwapha abazali siyalihlonipha impela lingamandebela akithi kodwa hayi mani ngendlela eziphatha ngakhona hayi hayi shuwa asazi meyi imali naleli idingayo hayi shuwa isono lezi lisenzayo bazali isono sibili gawule hayi hayi seku-over ku-over bafowethu mali lithini ngingobanje upresident wenu sefake abatwa bakhe ifemily yakhe lithini ngakho ngokuright nakhona
Studio 7 ndinjani labo thina siyaphila basakazi siyaphila basakazi besicela yazi ngabe iyavumakile esitendele lenamba zala abantu ogawule laba dalolo umtundu talo ozongikhanisela lo ohlesa bukhanisile wesihlobo yalwana besicela inamba zawo lapho egroupini lapho sikebesinikeze zona inamba zona sike sihlakaze nabo azodwa ku-inbox ngapho and futhi angeke zikhulume ukuthi inamba ziziphiwe yini angeke zikhulume inamba ziziphiwe yini lapha kuyasokuzila just nje lathi lasifakela kuzi inamba kona sike sizwe ukuthi kathi singayiphatha njani indaba le sike sibangene lathi ngapha ngoba eshi hayi kunzima la ogawule otsheni ndizawezela msebenzi ngapha ke futhi etsholo otsho kiba agcwele egoli khona yabona so into ezinjalo nje zayasikhahlameza emoyeni ogawule lo nguye ofuna ukutshelwa mpela tshela kanye embonjeni kanye aba lo mntu ogawule engichazi khomi into ezijekile eziyale ngeke zani PF yakhe uyakwathi zani PF udla khona thina asidli khona so ma esidla khona yena akazama ukuthi esihloniphe phela khuluma okayo okucayo ngazi nambe zithokanisiyebotshiwe-3 kanti ndakwotshiwe-3 bodwa awazani PF wabotshwe zani PF lidlakela ukukhulu kakhulu sangebotshwa ama triple C sebotshwa thawo lobona lidlakela udlakela uvele kuphi ke ndawo hayi hayi andaza ayehlonipha akuchemisa ungaphile ngaphakame eke zambuza ukukhulumela yini si triple C hayi sithwele nzima bafowethu bakhuluma ngokugatsheni lapha emzansi ethembisa la ekhanza lengane
studio 7 studio 7 salibona ndinjani ngapho hano thina siyaphila ngapha ngusunami lona sibonge ithuba udaba lwami lokule ndoda yakobulawayo engumsekeli kasodolobha imeya wayengumsekeli kameya okhala ngokuthi uDavid Coulthard uthe yena uzohlasela lapho kole corruption uzohlasela nama councilor ayenza i-corruption hawe le ndoda ikhala iziginqa phansi ngempela iyabovula hey abaseduze layo ake ndiyithulise bo kuthi kuzohlaselwa i-corruption hayi ama-councilor kuzohlaselwa i-corruption bese bejwayele ukuzenzela abantu lapha noma awukhansila kobulawayo benza i-corruption kuze kube questionable ukuthi i-alternative government enjani le-corruption encintisana lezana kuhlaselwa i-corruption mnumzana ngiyabonga ithuba
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngembiko ye WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika amapholisa ahlome ngemibhobho alezinja lendizamchina zohlobo lwama-helicopter elokhu edinga isigilamkhuba esafohla ejele lesigaba sePennsylvania sabaleka ngeviki edluleyo. Amapholisa athi uDanelo Calcante useke wabonakala kumabonakude bezindlu esegele indevu njalo ucatshangelwa ukuthi engaba entshontshe imota abaleka ngayo. Izolo ubonakale kwamunye umuzi lapho abikwa entshontshe umbhobho. UCalcante wayesejele ngenxa yecala lokubulala abantu ababili. Ngalokho amapholisa athi njengoba sehlomile useyingozi ephindwe kabili. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngumbuza ukuthi ubona kungani ujahalo edenya amapholisa kangaka.
Hayi baba Gande, ngokubona kwami amajele avinjiwe sibili, kodwa ke ngibona ngathi lo ujaha hayi laye bengisikhuluma ngaye nje khona basithi aleli lilwa licatsha leli i-terrorist sibili ngokwalo uthebula sibili ngoba I think ngangendlela nxa ukukhangela ividiyo leyana indlela aphuma ngayo iyabe ingatshengisa ukuthi kungaphuma umuntu khonapha ngoba ngithi kwakuyimdula embili engekho eduze laduze kodwa ke yena ngokuhlakanipha kwake wasayiza ukuthi yena uzabamba inyawo zigcobe ngapha izandla zigcobe ngapha nangekhwele ziya phezulu khona la ngazi ukuthi konke khona kuphela wakufundela ngapha wakufunda ukuthi kodwa ke yena waneleza ukuphuma angithi nxa esephumile lapha kule ncingo ngaphandle ngale i-bob dewires ezingama double double waphuma futhi wafuqa khona ngale waphuma wahamba ufanele ukuthi bangambamba laba bamtrain bamse army le bamse le Afghanistan le kumbe le e-Iraq bayemlwisa khona le uhlakaniphe kakhulu lo muntu.
Siyabona ukubana ubaleka nje egijinyiswa ngama-helicopter izinja lamapholisa angane aqeqetshile ekudingeni abantu kodwa sokuyenelisa amaviki amabili
njengoba ngeke ngajo lapho ukuthi ukukhalipha kwakhe lo muntu lo kungathi kuphambili kakhulu angikwazi ukuthi kanti wazalwa wathwani laba bantu bangabantu sibili abakwazi ukudinga njalo bekungathi ayiviki kayisoze iyanele bengambambana njalo bahambe nxa ukhangela laphana ngithi bebehamba irate yasethize umbama 5 kilometers around ijele usiyale befake amakamera ezihlahleni ukuthi lapho ungakhanya ungathi kuyindledlana bafake ikamera lapho ungakhanya ngathi kunjanjalo wabonakala kuyo ikamera yakhona imthatha khona lezihlahleni elula kodwa ke bagijima baya khona le bathi befika khona le kutsho ukuthi yena besechibilikile waya lapho bavela khona bona.
Alo ke ngumnumzana Rafael Mthombeni olandela izombusazo welemelika wekhuluma icingweni le studio 7 esesigabeni se Texas. Isikhathi kasisavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesuse abaphathi ntambo ababili akade bakhethile kuleli dale abanganqobanga kukhetho. Kuyaqhubeka ukufuthelana kobulawayo kulandela indlela esetshenziswe ukukhetha umeya umsekeli wakhe kunye labagcina isihlalo bamakomidi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo igama nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Silazo ezinye ngo-half past seven.